Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe emavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli izindaba ukuba kukhona okunuka santungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisiyayithukinasi uthi kunezula uthi zithabe zibone wakasiyana siyana phakuthi kwakwi-postmortem saka futhi wesewayokhuzinemvisitwane kwamangwane sezithinengwaya kakhona zonesane kwamangwane.
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna kukhanyelwe ngabazimeleyo. Konke lokhu uza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazazama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Ponyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
As ZANU-PF, we are not very much concerned in the hullabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
NjengeZANU-PF asila ndaba lalokhu okuthiweyo libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelwe iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi bezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi ukusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kweZANU-PF le-CCC ukuqeda ukufuthelana kukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo SADC, singamelelo zibanibani, kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans, umna uPresident Mnangagwa lo President Chamisa, kube lokuxoxisana, mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo womngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.